sifikela kahle kakhulu samukeleka kuhle baqalise ngokusibonisa nje ibholobho lePittsburgh yona ke libidolobho elihle kakhulu elilembali emnandi oyibonayo even uhamba ubona amabuildings ubona abantu bakhona imbali yabo very rich and then kusukela izolo ngomvulo siqala ukuthi lizifundo ezobukhokheleli and yisikhathi sokudiscover ukuthi wena ungubani.
Kukhona okutsha osukufundile
kakhulu Ntunga, thina sibuye lapha sizitshela ukuthi singabakhokheleli abatsha abe-Afrika kodwa ngokuba khona kwethu lapha sesinanzelela ukuthi ubukhokheleli lapho esikhona kuphansi kakhulu Ntunga and bukhona okuningi esingakufunda. Sesifunde ngenhlobo zobukhokheleli ezijiyeneyo lokuthi zifanele ukuthi zisetshenziswe kusiphi isikhathi kumbe ngithi kuyiphi i-situation and khona lokho kusincedile kakhulu because uyakucabanga ukuthi i-leadership style yakho ayisiyo efaneleyo but uyananzelela ukuthi kulama-leadership styles amaningi and wonke uyakwanisa ukuthi uwangenise in different situation and uphumelele nokuthi abantu bemelika they value abanye abantu. Sizithola singabantu abaqakathekiswa kakhulu okudlula esikukhangelele ngoba singabantwana, singabatsha, sivele e-Afrika and sisaqala nje uhambo lwethu lokukhokhelela. Kodwa bona bayaqakathekisa kakhulu ukuthi sesiqalile even inyathelo lakhona liseselincane.
Lusiyaphela uhlelo ekupheleni kwenyanga ezayo. Ubona ngani uyabusu zihlomise kanganani ngolwazi lobukhokhelela?
Ngingabona ngani ngalethe ngihlomiswe kakhulu ngoba mina vele angikaze ngithole ukufundiswa ngokukhokhelela. So ukukhokhelela kwami konke bengikwenza so far bengikwenza based on my own life experiences. Ngiyela i-formal training. But ngibona ngani ngathethi ngizaba le-foundation enhle and ngibuya esikhathini esi-right ngoba kangikahambi kakhulu ehambweni lwami lokukhokhelela. So ngifakelwa isisekelelo esi-right esihle kakhulu ngokuba ku-program ngale. And ngibona ngani enye into ezabe isiguqukile kakhulu ukuthi ngixhunyaniswa labanye abakhokheleli bezwekazi be-Africa.